sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu umhlaka 26 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa ukuzwa ummeli wephalamende wezanupiye kuzimba Mdarikwa ekhuluma amagama anjalo engisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekungumkhosi ewodivision inhlanganiso emhlaba wonke jikelele.
Abe-MDCT basola imbiko yomeli weuzumba edalele ephalamende umnumzana Simbane uTamudarikwa yena othi amabandla aphikisayo engalokothi ayefika esigabeni sakhe ekhankasa.
Uzina yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansil, ukhansile besethengisela thina izakhamizi, yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi uzina asisamfuni lapha eGwanda.
Izakhamizi zeGwanda zibhalela edalela ephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele asuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Kuwaza Friday silomculi weKwasakwasa uMandla Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selisole imbiko yomeli wesigaba seUzumba edalela ephalamende umnumzana Simbane uTamudarikwa. Yokuthi amabandla aphikisayo kamelanga alokothe ayefika esigabeni sakhe. Ibandla leMDCT lithi impiko leyikhombisa sobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhangelele ukuqilibezela ngoba uMdarikwa ethele libandla lizathatha amavota zinkulungwane ezingamashumi ayithoba mnembili 80,000 khona kulabantu abavotayo abangedluli inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. UMdarikwa wethule amazwi la ngolwesibili emkhosini wokuphawula uhlelo lokulima ngokuthelezela olukuphathiswe inhlanganiso ye-World Vision International. Ibandla leMDCT lithi inhlanganiso ye-World Vision kumele ikhuze uMdarikwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyadanisa ukuzwa ummeli wephalamende wezanupiyefu Simba Mdarikwa ekhuluma amagama anjalo engisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekungumkhosi ewodivision inhlanganiso emhlaba wonke jikelele okokutho ukuthi kumele yona i-World Vision iziphumele egcekeni isitshele ukuthi ivumelana namagama anjalo. Njalo khonokho okunye ngusimba MP uSimba Mdarikwa kuyakhombisa ukuthi zani isizilungiselela ukuthi iqalise ukutshaya abantu, kodwa nxa bamile emkhosini laba ababekhuluma khona bekhuluma ngodlakela ibabo kuqala besithi khona udlakela babufuni ibesikhuluma nobaba uMofati Nkomo ekhuluma ngokuthi udlakela thi bekhona ngabavumelani nalo. Namhlanje uSimba u-MP usephumele egcekeni ukuthi vele udlakela luyeza kutho ukuthi leli lizwe sizavele zibe sitshaywa yizani bona nxa befika ezindaweni lapha ababona khona ukuthi into abayangisa bafike bale ukuthi udlakela ngalokhu ebantwini.
Manje pho lizangena yini endaweni ezinjalo? Sizwa kuthiwa ayisiyo ndawo kuphela yona le kaMdarikwa, zikhona ezinye indawo futhi.
Hayi, ukungena sizangena ngoba kakula muntu okumele aliswe ukuthi angene kulezi ndawo zaseZimbabwe uma esiyakhankaza, ngoba sonke sikhankasela ukuthi ziguqule inhlalakahle kaZulu kuleli lizwe. Bona kabalalungelo ukuthi basivalele. Ngikhuluma kunjenje inkokheli zethu zebandla leMDC ekhokhelwa ngubaba uTsangirai ziphakathi kwabantu emaphandleni ziqeqisana noZulu, ziyakubona lolu dubu lokwethuselwa ngabantu ngoba kukhona kade sizana siqalisile ukuthuthela abantu.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Chris Gande we-Studio 7. Ukusilela kwamanzi eGwanda sokwenze izakhamizi zaleli dolobho zabhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa iGwanda amanzi kuhlangothi lwezinwa lumsebenzi ufakwe ezandleni zekhansili. Enye inhlanganiso ezizimeleyo eGwanda iCommunity Youth Development Trust isebenzelana lezakhamizi ifikise ugwalo lwesikhalazo edale lephalamende kuliviki. Ngitsho lomabhalane kugatsha olubona ngokusebenza kwamakhansili umnumzana George Mlilo uthi nxa ikhansili yeGwanda isenelisa ukuqhuba kuhle umsebenzi wamanzi kumele ibe yiyo ewuqhubayo hatshi izinwa. Umlilo ubikwa ekhulume amazwi la emhlanganweni awenzele ziphathamandla zikamansipala weGwanda namuhla. Sixoxele sikhulumeli seGwanda se-Community Youth Development Trust unkosazana Linda Mpofu.
Uhluphe sithakathi kwalo njengabantu beGwanda lunzima. Indaba yamanzi le isisithukumisile. Indaba le ayisiyo yanamuhla, ngiyakudala kubo 2012. Kodwa lumnyaka ka-2017 lowo ususithwalisa amagabha avuzayo. Amanzi siya kuyenzwa lokho okuthiwa yi-water rationing. Abuya ekuseni ngo-6 ahambe ngo-8. Abesebuya futhi ngo-4 ntambama ahambe ngo-8. Yizi zikhathi abasitshela zona ukuthi amanzi abe khona. Kodwa awafiki ngaleso sikhathi. Uyananzelela ukuthi ekuseni ngaba-7 abuya ngo-7. Kodwa u-8 echaya asevaliwe. Okutsho ukuthi sabe silehola nje elilodwa nje elokuthola amanzi. Ntambama lakho mele sibe nawo ngo-4 kusiya ku-8. Kodwa u-4 khathesi usechayile awakabi khona. Azaze abuye kumbe ngabo-6. Futhi kutshaya u-8 asehambile. Okutsho ukuthi vele kwezinye indawo eGwanda ezinjengokuthiwa kohlalani kuhle e-Ultra namalokithande abo Spitzkop vele amanzi abakaze bawabone lokho ekwaqalisa indaba yena le ye-water rationing.
Izikhalazo zenu elizifikise edale lephalamende lifuna lenzeni idale?
Lapha okwenzakalayo ukuthi sinendlovu ezimbili eziyizo ezisipha amanzi. Indlovu yakuqala yi-council yeGwanda besokusiza uzinwa. Uzinwa yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili. Ukhansile besethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi uzinwa asisamfuni lapha eGwanda. Akahambe lapha avela khona ngoba nguye osidalela ingxabano zonke lezi. Amanzi ethu lapha eGwanda yiwo adurayo ukudlula ilizwe lonke ngoba ukhansili antshi usethenga amanzi kuzinwa ebesesithengisela lathi izakhamizi esefake laye phezulu ukuthi akhothe. Ukhansila wethu weGwanda wayevele ekwanisa ukusinika amanzi kungelazino. So izina leyi kayithathe idamu leplanti konke okwamanzi ibuyisele kukhansila asisayifuni lokuyibona lapha eGwanda. Nxa iphalamende sibili njengoba kuyibo abaletha izinwa nxa bengathi uzinwa kahle aphuma kuphele hayi singaphila ngcono lapha eGwanda.
Unkosazana Linda Mpofu isikhulumeli senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust sixoxela eseGwanda. Kulabalobi beZimbabwe asebesungule indlela zokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuze ingwalo zabo zifinyelelwe kalula nguzulu. Enye yalezi ndlela ngephansi kwesihloko esithi Ziza Platform, okuyindlela njalo yokwenqabela ukuntshontshwa kwemisebenzi yabalobi, okuyinto esibhayile elizweni abaswelisa inzuzo. Kubika uMavis Gama.
Abalobi laba bathi njalo le ngenye yendlela abayisebenzisayo ukukhuthaza uzulu elizweni umkhuba wokufunda ingwalo ngoba kuyindlela yakulezi nsuku abangakholisa ufunda ngayo ingwalo. Omunye walaba balobi ngumbalisi lomsekeli womphathisikolo se Norton Education Center umnumzana Emmanuel Chuma. Uchuma ulandisa ngobuhle bokusebenzisa indlela njengomlobi.
Manje nxa sekusenziwa ngendlela yedigital platform yale sikhuluma ngayo, sokusitsho ukuthi amabhuku ethu azabe engasahambi phansi, azabe sehamba emoyeni, esigijima adlule abantu bonke laba kade bezama ukuthi basitshontshele amabhuku, abasozivenelisa ukuthi basitshontshele.
Ukhuthaza uZulu ukuba abe lomkhuba wokufunda ingwalo esebenzisa indlela zalamuhla.
UZulu ngiyamkhuthaza ukuthi abone ukuthi abantu ababo balawo amafoni, balawo amakhompyutha, balawo ama-tablet ukuze bazuze information abayifunayo ngesikhathana esifitshane.
Uchuma uthi le kungenye yendlela engasetshenziswa ngabalobi ukuloba ingwalo zabo zifinyeleliswe kuZulu ngayo ehambelana lendlela entsha uhulumende aseyisungula kwezemfundo esisetshenziswa ezikolo.
I-new curriculum kufanele bayilandele uzwayo. Nxa wesenelisa kuqakathekile ukuthi xa umuntu ebhala lolu bhuku alibhalayo, ibhala alibhalayo, kungazwaba yikuphonga ukubhala kuphela, kungaphonga ukubhala kuphela, ibhuku lakho kuba nzima ukuthi libe accepted ku-government, libe accepted esikolo.
Umnumzana Alec Kaposa ngumphathisikolo se-Norton Education Center asisungulayo engomunye wabalobi loncindezela ingwalo. Yena ke uloba ingwalo eziqondiswe kiyo yonke intanga kusukela kubokhekhe kuze kuyefika kwabadala. Ukhuthaza abalobi njengaye ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zebulenjini ukwenza uZulu athakazelele ukufunda ingwalo, hathi ngoba umuntu efuna ukuphumelela kumihloliso. Abalobi bahlezi bekhala kwabezomthetho ukuba bajezise amasela avuna lapho engalimanga khona ngokuthengisa ingwalo abazintshontshayo lezi njengalokho okwenzakala emazweni athuthukileyo. Bethi iningi selisehluleka ukuqhubeka beloba ngoba ingwalo zabo zintshontshwa bese zithengiswa ngentengo ephansi bengatholi inzuzo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amazwi ethu leMDC athi leli bandla selivinjwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngamalunga ezanuPF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu ekade behlome ngemibhobho abavale ubuso njalo abahlasele ibhasi ebithwele amakholwa esiKristu kwele Gibhite babulala abantu abangamatshumi amabili lasithupha 26 lamhlanje kusihlwa. Lebhasi ihlaselwe isuka esigabeni seminya ngamadoda ekade ehamba ngezimota ezintathu. Abameli bamazwe aseAfrika babikwa beyamukele ngenjabulo enkulu njalo ngempululu lapho uDokotela Tedros Adhanom wakwele Ethiopia aze akhethwe ukuba ngumqondisi wohlangothi lwezempilakahle olo World Health Organization emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva. Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela imfundo ama-scholarships kungumthwalo onzima kakhulu nxa isizalwane selinye ilizwe esilesifiso sokufunda emazweni. Kodwa lokhu akutsho ukuthi ama-scholarships kawatholakali. Linkuthazo isiphindwe kanenginengi zincwadi ezikumsebenzi wezemfundo emakolitshini labafundi ababele nhlanhla yokuthola ama-scholarships. UMike wabe weStudio 7 uxoxela abasanda kugqiba izifundo wasipha lolu daba.
ingcwethi ezikumsebenzi wezemfundo babaqeqeshi bemakholeji atshiyeneyo kwele Melika acebisa izizalwane zamanye amazwe ukuthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lwalapho okutholakala khona usizo lwemali yokuhlawulela izifundo. Zithi yebo, lutholakala nzima lolu sizo nxa ungodabuka emazweni asathuthukayo, kodwa akusho ukuthi alutholakali. Unkosazana Thanya Nyathi ngomunye wabadabuka eZimbabwe osanda ukugqiba izifundo zakhe zokuba yintatheli izindaba ecollege elo Columbia University.
Ukuthola usizo lwezimali zemfundo akusonto echiphileyo njalo akusonto elula. Angifuni ukuqambela abalaleli amanga. Iqiniso ukuthi umuntu lomuntu kumele afuqe ngamandla akhe wonke ukuze athole ama scholarships. Okokuqala, ngathi abantu besemakhaya imali ihlele emakhaya, i-internet ikhona kodwa ngiyazi ukuthi inzima i-internet, iyadura. But nxa ulama websites kulo www.scholarshipaid.com lapho othi ungasubscribe khona msuku zonke uzathi uvula kuma email akho uzabona bekuthumezela ama scholarship.
UManyathi uphinde wathi zikhona isikolo lama college amaningi adumileyo emhlabeni jikelele kwele Melika anikeza usizo lwama scholarships.
Kule university leyo, even eseNew York University of Adelphi, siyanika ama scholarship abantu abaninga bazi. Kula ma universities ase Texas amakhulu kakhulu, ama university alungileyo kakhulu anika ama scholarship. E University of Tennessee labo bayanika ama scholarship, but kumele thina sinjani sisukumele phezulu si apply. Sithi sesi apply le sesiqala njani ukufuqa, sesiqala ukubafonela, siqala ukubatshela ukuthi hayi indaba zethu zime kanjani ezezimali. Labo bazwisisa bayakwazi ukuthi siphume eAfrica, kunzima ukuphuma eAfrica.
Uphinde waphatha njalo uhlelo lwesinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana James Manyika olwe college ye Harvard University lokunikeza izizalwane seZimbabwe usizo lwama scholarships ukuze bayefunda ecollege lelo.
James Manyika yena ungukhulukhulu we global company okuthiwa yiMackenzie. So nithe ngikhangela ukuthi yena uvele uye udume ngani, sembona ukuthi hayi uJames Manyika watshiya i-fellowship for Zimbabweans only ese-Harvard. AmaZimbabweans amaningi afuna uku-apply e-Harvard ngoba siyesaba ukuthi kuthiwa yi-Harvard iyesabisa. So mna bengikhuthaza abantu ukuthi hayi apply nanini kubo Harvard, ungazikhangeleli phansi. Uzathi apply le Harvard baza kuqhubela iJames Manyika scholarship. Twice i-fellowship yangkhona ithoni iphiwa ama-Nigerians, iphiwa abo-Tanzanians cause lina amaZimbabwe ngasi apply.
Unkosazana Busi Mhlanga ngesinye sesizalwane seZimbabwe esigqibe izifundo kwele South Africa ecollege le-University of Pretoria ezindweni ezebhizimusi. Yena ke uphatha udaba lamathuba okuthola usizo lwama scholarships kwele South Africa esithi ngaphandle kwabantu abakumdlalo lunzima ukuluthola usizo lolu njengesizalwane seZimbabwe.
Hayi, eSouth Africa kunzima, eSouth Africa kuyabhedla vele ma uvele eZimbabwe eSouth Africa. Hayi, kufika vele ukuthi abazali bakho yiba bafanele bekhokhe imali yona leyo ukuthi uhambe eSouth Africa.
Bonke bobabili bayavumelana le ngcwethi ezitshiyeneyo ezithi yebo, akululi ukuthola usizo lolu njengesizalwane selinye ilizwe, kodwa amathuba amaningi akhona ukuthi umuntu aluthole nxa ethola ulwazi lwalapho atholakala khona. Becebisa izifundi ukuthi zingalahli themba lapho ziswele kwezinye indawo lolu sizo, bafake izicelo zokufisa ukufunda emakholeji amaningi. Okunceda kakhulu yikuba lempumela enhle ezigabeni ezedlule, kungaba esigcibeni izifundo ze-secondary kumbe eze-degree la kuqala usufuna ukuya kwenza i-masters. Ngaleyo ndlela umuntu angaqinisela lokuba lesineke ngokuya kwesikhathi amaphupho okufunda phesheya alakho ukufezeka. Ngimele Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump osanda kuthekelela ilizwe le-Israel uthi akula ongephula ubudlelwano belizwe leli leMelika. Uthi amazwe la ananza ilungelo loluntu njalo afuna ukuthi abantu bakhululeke sonke isikhathi. Umnumzana Trump uthi ufuna kube lokuthula kwele-Israel njalo abantu bahlale bejabula. Uthi maningi amathuba angatholwa ngamazwe omabili la nxa engaqhubekela phambili ebambisana kwezokuthula lokwenza okunye okufanayo. Uthi okumele bakwenze yikuthuthukisa amazwe abo lamanye emhlabeni wonke jikelele, ukuthundubeza lokwehlula amalucatsha atshiyeneyo kanye lokumisa ilizwe le-Iran elifuna ukuba maqhuzu emhlubulweni we-Middle East. Umnumzana Trump uthi ubona engazani kuzaba lokuthula endaweni le esikhathini esilandelayo. Uthi abantu ahlangane labo elizweni le-Saudi Arabia bakhonone ngokwenziwa ngamalucatsha i-ISIS lelizwe le-Iran elikhanya limila impondo lijonge ukuthuthukisa ukholo olwenza kube lwamalucatsha amaningi emhlabeni wonke jikelele. Utambo uti elemelika lamukela ngezandla ezimhlophe labo abafuna uncedisa ekuliseni amalicacha eMiddle East lakwezinye indawo zomhlaba. Uti maningi amazwe afuna ukuthi kube lokuthula emhlabeni ngakho kababambisane leMelika ukuze kuzanywe ukuthi amalicacha ehlulwe emhlabeni. Uti kumele kuvuselelwe inkulumo leziphathamandla zePalestina ukwenzela ukuthi kulungiswe okuningi okuhluphayo emazweni asemhlubulweni weMiddle East.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Agbe uthi leli qembu kalisoze liguqule indlela elidlala ngayo lapho elizadibana khona lele FC Platinum ngesonto enkundleni yemandaba lanxa nje linqotshwe yiChicken Inn ngolwesine. Kuviga uJoseph Njanji.
U-Agbe utshele intatheli zindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu leHighlanders leChicken Inn ukuba akayethuswa yikunqotshwa kweqembu leBhosso okungokwesibili ukudliwa selokho okuqalile umncintiswano weligi lonyaka esithi imidlalo isaseminingi ezadlalwa njalo labafana bakhe badlala kuhle.
Akula sizathu sokuthi singatshintsha umdlalo wethu ngenxa yokuthi sidlale kuhle indlela esidlale ngayo. Yebo, asihlohlanga kodwa indlela esidlale ngayo ibinhle. Noma sisiya kuplatinum asize sitshintshe indlela esidlala ngayo.
Iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elithumi lesikhombisa. Lizavakatshela iqembu leFC Platinum elihlezi endaweni yesithathu njalo lile miklomelo elithumi lathoba munemunye. Yonke imidlalo yesigaba se-PSL izadlalwa ngesonto kulimpela viki njalo amanye amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eluveve esedolobheni lakoBulawayo kule midlalo emibili njalo kwakuqala iqembu leBantu Rovers lizancikilana lele Harare City ngehola lakuqala emini. Kuthi umdlalo wesibili uza kuba phakathi kweqembu leChicken Inn leChapani Mine kugamanxa ihola lesithathu emini. Enkundleni yeMorris Depot iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Yata. Kuthi enkundleni yeKippo iqembu leTriangle lizemukela iqembu leCapes United. Iqembu leWangi lizadlala lele Haumine ngaseColliery. Kuthi iqembu leDynamos lizemukela eleZBC Kariba enkundleni National Sports. Abafana bengezi Platinum bazadlala labeBulawayo City ngaseBaobab. Kuthi umdlalo wokugcina uza kuba phakathi kweqembu leChapungule leCholocho enkundleni yaseAscot. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lomculi weKwasa Kwasa osakhulayo uMandla Nkomo eleqembu lakhe elibizwa ngegama lakhe. UMandla sehwatshe idlalade lakhe lakuqala elitsha elithi Ichomiyami.
Bensinzwa yasecawuna eSholotsho uMandla Nkomo esithi ngane wadliwa igoli nje kutheni. Leli lidlalade lakhe lakuqala uMandla ecula namantombazana eZimbabwe amane uchelesile uNolin uSolesi lo melodi. Kwasa kwasa evutwe busu kakhulu nxa ukhangela ukuthi leli lidlalade lakhe lakuqala. UMandla uthi kweli dlalade elengoma ezilitshumi ukhuza labo asebehleli eGoli bathi pekle bakhohlwa kubo. Yena ke uthi ucela ukwemukelwa ngezandla zombili njengomculi osacathulayo.
Ngisemncane but ngisafuna ukuthi thuthuke emculweni njengamanye amabhendi. Dinga usizo lokusponsa amamanager into njalo. Kule ngicula vele yakhe uhlangane iKwasa Kwasa ngathi amapedi but I know ukuthi ekhaya vele zima iCovid.
Lobanje sithi ingoma zakhe zeyeme kakhulu ekudlaleni konyawo lenqulu uthi akawachiya ngaphandle lamazwi akhayo. Kukhona ke lapho ayithatha khona iKwasa Kwasa yakhe ayiphose kusibhelani umgido wabekuhlanganeni. umculo sakhasayo uma la ukhala ngoxhaso yiloba luphi uhlobo kuphela nxa kuzalikhulisa leli qembu lakhe laziwe umhlaba wonke.
Ngifisa ukubajabulisa like ninje anga zenibe le show engeyami straight, but ngiyafisa ukuthi amukele le show engeyami straight ngikwazi ukushaya ishow ngijabulisa abantu cause like ijive ukujive ngejive mpela. But kungaba ukuthi ngiyabengelamanaje ngelasponsor ayikho into engayenza phambili. Nafisa la mtini tutu kila mnye pambi.
Utabafuna unandelwa ilo mkulu wake, emi kumbini yabo, emi chatu eni la suma kikini. Bangasitolela le zalate lake le video ya kona, ngabe ngatintana lae ku Facebook, eka meni lake umanja mkomo. Studio 7 in Johannesburg, Wales, South Africa. New Benedict in Chapel.
Ngankomo insizwa yasecholocho igqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngekwasa kwasa. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDCT likhala ngokuthi kalisavunyelwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngabasekeli bebandla leZANU PF. Izakhamizi zeGwanda zibhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Hayi ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.